Umphetho ndaba waphezulu we High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanyikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ePhalamende leSenate nguThabang. Abamabandla ezombusazwe ambalwa agoqela iZANU PF, iZAPU lamanye aseveze isiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections lenyanga ezayo. UMnumzana Sengezo Thabang ozithi ungunobhala jikelele osebambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exothise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by elections.
Siyalamukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile bade beku-trial izolo. Njalo siyangena ku-by election. Asisoke siyekele i-space, i-democratic space for that matter ukuthi singazisangeni. Yithi esasi-create-ayo kumele singene ku-by election.
Obona ngezokhetho obandla le-TPC njalo ngumeya weHarare umnumzana Ian Makhodi uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa. Ibandla leZANU PF lithi likhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. UMnumzana Arthur Chiponda isikhulumeni saleli bandla koBulawayo.
ZANU PF is silinde ukhetho
We are going to the campaign.
Iningi labantu bathi singaniki ithuba iZANU PF ukuthi yenze mathanda ezigabeni zethu. So ngakho ke thina njengeZaphu siza contesta kulolu ukhetho kuma-by-election wonke akukhansil la kuma-MP, kodwa siyathembisa ukuthi iZaphu izafaka ama-candidate alesizotha, ama-candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi lalo liyancintisa kuma-by elections. Umfundisi Frank Mhlanganga, umsekeli kamongameli waleli bandla, uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Sizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi nabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigabeni ezithile, ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono, libuyela kulesa simo sakudala kwakuthiwa yi-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlangano yabona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele i-nomination court kusasa. Esinye isiphathamandla seZEC umnumzana Otolius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Samakhosi aqalisa kusasa ngo-10 nama-submissions kumele abe khona before 4. Nxa kuyukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale, which is $1,000 for equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angachaya imali yakhe ungazange i-reflecte, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le proof, your papers will not be accepted.
Ikoromi ezo chizo fana we Studio 7.